Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngukips dube lingalitshona njani mthokazi omuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu zabalalela abantu zasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Sithembiso Nyoni
ngakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhonweni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Sithembiso Nyoni oloke elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukututukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa nguMnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu zabalalela, abantu zasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi, abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So, kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi, bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshe le example. Sebeqalisile ukungifonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekushuphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile itechnology isinkulu ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SME bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Ye kulabanye abathi kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhuluma into phela ezingani zimodern into ezingani ngezesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho
kababuye labo lamacebo bona balamacebo bani angitsho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke ye nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ye angitshabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayi phambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry lawe okuministry ye-tourism lawe okuministry ye-agriculture kuyino ngakuvula ukuthi ama SMEs lawana balama business ku tourism ku industry ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonokho ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imphini lapho hayi esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngonkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMatabeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edalele cabinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona bona ababekhethwe besuke emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone okunye abakukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angaso lawani singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengo Mathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akula nto ayenzile ebemhambise Mathebeleland North, akula nto ayenzile khathi sakula ubutshe esingakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ngathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sesikhangelele inguquko kwamakhabinethi angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kuMathebeleland. Kithi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela igovernment, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsanyathi laye uvumelana lomleya.
Kwele Mathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi. Kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abasha sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyabanika ichance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama ministers noma ibe khona noma ibe mahle noma ibe mamabi, but as long as kungila umthetho elizweni akukho into uzasebenza. So singabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono etshiyeneyo mayelana le-cabinet ekhethwe nguMnangagwa, ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa eze-Twitter le-Facebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo, oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube, esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard, othakazelele ukukhethwa kukancube lo-Kirsty Conventry, ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Bakla Tambo, uthi ozabe phethe ezemali usikhwicamfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu ulakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo koBulawayo.
Mbona kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakoBulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yilezi ngathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lo mnumzana Abednego Ncube, umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South, kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngumama ofana loSthembiso Nyoni esibona ngaye ngumama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizimisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hayi angikubone okuphuma okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSthembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hayi eqinisweni mina hayi angikubone. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sengumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes, nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole ama-lawyers ngathi ngama-loans kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle, mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe sezithuthukile kathesi, izizwe sezithuthuke kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube usebiseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South, kodwa sokufunakala ukuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathe sekuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana lawo amabhizinisi njengoba kuzawuba lalayo singathi ngama-economic turnaround plan ama-provinces, abe nguye umuntu okhokhela nalawo ama-economic turnaround plans.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
mandla
lokho kobe tinamasiko babe tetela madlo
usezi
ngicina masiko
yabo kambe zulu kandaba lingathola njani lapha khona khona ngapho ke endaweni esijeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma amalobolo kambe amalobolo lokho ikhogoloko esikwaziyo kumbe sokwaguquka ukuze ngihlaziye lolu daba ngilonkosikazi sakhile liline umadube ingcwethi kwezamasiko esintu sakubona madube
yebo kipsi njani labalaleli
ngiloba bake uGary Twala Jackson ukhona bake kwele Melika ebaba Jackson kunjani
ngiyaphila lina nabalaleli madube
hayi siphila kakhulu so ngikaze ngawe madube amalobolo kambe lokho engamalobolo yini
kwezinye indawo yasese ngamalobolo kwezinye indawo hayi sokuyinotho lokukhawulisana lokubhadalisana kuseyike malobolo akudalalani sasowazi so singathi ifi ye-half half aseyiwo aseyiwo
kwanamba ke uthini uthwala nxa ungangena khona
ngombono wami mina ngibona ngathi isiko lethu lilahleka kancane indlela ilobolo eliphathwa ngensuku ezidlileyo namhlanje ngibona ngathi sekwehlukile mpela ngoba sibona abanye sebekwenza ngathi libhizinisi akusenziwa ngendlela ebelisenziwa ngayo ngesintu sokuyindlela yokuthola imali kwabanye osokuyinto mpela esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi nxa sofika indaba zamalobolo lapha abanye abantu mpela bayenza ngathi bayaqinisa mbe bathi bambiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba akade befisa ukuthi ngabe uyachadwa ugcine sokuchithekile nje kanjalo
so madube kufuze ukuthi ngaphela kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa nxa ulobola kumele umela ungaba lento njani
lokho kwakukhona kudala kathesi ha mboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotsholwe endaweni enjani emolini elemali kumbe ngela mali umntu amlobola usebenza ngaphi uyenzani yinto esiye sigxilile nje sikhona dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo bantu babesithi umntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa loba isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijanambijanazinaqeti kodwa kwakhathesi ukuyikufikisana nokukhawulisana
pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani
kunzima kakhulu mpela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi libhadalwa ngenkomo kodwa ngenzeka abantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegijimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima mpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibilithi yokuyavala izikweleto zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu
so ke madube uyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uzulu ukuthi asenzeni lokhu kungahamba njani kubhatalwe le mali elinganani nxa sikhuluma khonapho nxa umuntu elobolisa
ukulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha lotshole kugcinwa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawulo kade vele ihlawula kuze inkomo eziyabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicebisa uzule ukuthi sameni ukuthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopho esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike kulona elibanga eliyilo lonelo kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibili sikwaziyo kwesentini amalobola abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe ichajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabe ilokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo kungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele hayi khona ukuthi umuntu athathe umntana
yelo-ke ngunkosikazi sakhile liline umadube ubekhuluma-ke lo mnumzana ujackson uGary Twala Jackson ekhonapha-ke kwele Melika okwamanje-ke sike sizwe ezibhadelane labatsha
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sithinta indaba eyokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe yiziphathamandla zikahulumende singakahambi kumkhono. Ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono, siyezwa okuningi ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabondaji, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabojohana mamombe bengena kuparlament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube lempumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibondaji, awontanga abangenileyo kuparlament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo ziyabe sisebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe ngabe-MDC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu babe bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi isekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala uthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflektha na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi sekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye sekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibone ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president sifake ku-60 years ngoba abantu abasakhulayo laba sibe sihlukuluza. Lokhu tshengise sokulokwesaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebethatha isikhundla ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshali sikuzwa bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So ye bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo bathi hatshi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitsheleke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuparlamente they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenile kuparlamente ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imbono yethu izwakale kuparlamente, ikakhulu sikhangela abantu anjengabojohana mamombe, ojames shidakwa, o-hipmoji tsiba. Siyabakhangela sibonde hatshi lapho bavela khona lomanga abawuhambileyo ubugcwele ukuthi ukuqondane layo yona leyo into yokuthi hatshi kumele bemelele ontanga. Ngakho sikhangele ukuthi hatshi bayeza kukwanisa ukuthi fakilizi labontanga kuphalamende.
Umbuzo wami wokugcina-ke Pride bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulasi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezanu-PF, ungabe ungo-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu ngoba okokuqala yithi esibaningi njengabantanga. Njalo kwesibili, ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki ngoba ilizwe vele liyatshintsha and litshintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuphalamende kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzwile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga ukuba kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abo ontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayi ngenjabulo, nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawubona kakhulu-ke Mike Hobe. Sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto ezinenyamifanekiso wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwase kufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona. Futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi kuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingela mpande yabuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala lapha umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni seganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olunye lutho empilweni kodwa ubona impilo yakhe iphonga kuphephuka iphelele emoyeni kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesigwaqa, phezu kwendawo lapho ngalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani lempande kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo-ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli yikuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayesihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lumhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu uzakwa nesonto ubenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthola amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka ungavumela uJesu ukuba abe ngulo umlimisi umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ungamilanga ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Ngakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dinga lapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni ukuba hatshi bo vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanelayo, isandla somlimi onguJesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini ozakunika ukudla ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, nithandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje. Abanye basemakhaya, abanye basemadorobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafunda, abanye ngabasebenzayo. Kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhliziyweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babe mazi ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho-ke lo mfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi-ke lamhlanje bekule midlalo enguqu, Islanders 1, Islanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya-ke Zimbabwe Warriors 1, DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siliphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale lecabinet uthi uzasebenza kuhle loZulu. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona lo Thembiso Nyoni. Ingakhuthwa phela ingxoxo leyo.
Oliver Lesange njabulo. Mukhe Mstube. Okay,